Soku ika tise daba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mbimbitho 2023 ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Siyakwazi ukuthi nxa ukhuluma ngento ze-mining kwesi sikhathi kule ndawo lapho oshiya khona noma ubake ikhangele phansi ngale ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe iyadilikisa umgodi kumbe izogciniphamanisa okunye. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho nto engikuba selfish.
Abantwana abayisithupha abaku-grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini e-Globe and Phoenix Primary School eKwekwe.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni izani izakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labomabhalani babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sebelungiselela ukhetho lwama-primaries kubandla leZANU-PF. Kulabatha abagoqela umculi olodumo uSandra Ndebele abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abantwana abayisithupha abaku-grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini e-Globe and Phoenix Primary School eKwekwe. Abantwana laba bathwalelwe esibhedlela seKwekwe General Hospital. Uhlangothi olubona ngokuzethulwa kwembiko luthi lokhu kudalwe ngabemba igolide abagebhe ngaphansi kweklasi lapho abantwana abazibone sebewela egodini elikhulu. Abemba igodi kubikwa ukuba ngotsheketsha akade belandela umthambo wegolide. Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sohlangothi lukahulumende lwezemfundo uthi basadingisisa ukuba kwenzakaleni esikolo lesi. Umphathintambo wesabelo senkabazwe umnumzana Larry Mavima utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usevale isikolo lesi ukwenzela ukuhlolisisa lolu daba. Umnumzana McLean Nyamucherera, ukansila wendawo okulesikolo lesi, uthi abantwana abafunda eGlobe and Phoenix Primary School bazahanjiswa kwezinye izikolo ngesikhathi kusahlolisiswa okwenzakale kulindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rogers Chisi, owayengumeya wedolobho leRedcliffe.
There's a lot of mining activity around the school. So anything like that could happen, particularly if you... There is a lot of mining that is underground in the school. And you know, when my professor do their mining, sometimes it's not monitored. It's work that is happening beyond the reach of everybody, beyond the reach of the naked eye. So anything can happen.
Yeah, lapha esikhona lapha eKwekwe baningi abantu abemba okutsheneyo. Kodwa abaningi bangkhona abemba igolide. Siyakunanzelela ukuthi abemba laba benza santando. Bapho kugebha lapha nalapha. Kungana balandela imithetho kuhlala kunjalo abanye njalo yikho kusenza ukuthi begcina bengena ngaphansi kwamakilasi lawo. IKwekwe yonke nxa siyikhangele sibili kulabantu abemba endaweni eziningi okumangalisayo. Ngakho-ke asoze simangale nxa ukuthi kungawobokela kwezinye indawo. Kunzima lokhu.
Sitting on very dangerous ground, that any time things like that can happen. But you know, these things have no scientific evidence. People sometimes do not take such things, such news, such stories with a pinch of salt. But yes, there is a lot of mining activity taking place in Kwekwe and around the school.
Umnumzana Rogers Chisi wayengumeya weRedcliffe. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF. Uchuma ingcwethi kwezokwemba amatshe aligugu.
yilo hlupho esilalo thina abantu ukubana ukhulumende uyasizama ukubana sibe ngabanikazi bezinto ezinjengama-mines zona lezo. Kodwa usuthola abanye abantu abasebesenza izinto ngendlela engayisiyo emthethweni ngoba bona bajahe imali kumbe bagijimisa ibhani. Siyakwazi ukubana nxa ukhuluma ngento ze-mining kwesi sikhathi kule ndawo lapho siya khona noma imali uyikhangele phansi ngale ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe iyadikisa umgodi kumbe izegcine phambanisa okunye. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho kuthi ngekuba selfish ukubana balandele imali beze beyihambe phansi kwesikolo zane sokudikile isikolo emgodini. Now nxa uhulumende sebuye sebophe izinto futhi sesizakhala futhi thina sithi hanti abona uhulumende sesiwomesele. Kukanti-ke thina sizenzele sodwa kathesi kona buhulumende esinikile ivuthi hhayi ngokwenu bantwana beZimbabwe thathani kodwa phela nxa kuthathani thathani ngendlela eqondileyo hathi indlela ezaphambanisa ezinye izinto.
Indlala lapha golide singalamba singejani so sebegebha nje kuphela nje
kayisiyo ndlala yike enzama ukukuchasisela khona kona ukuthi wona yikuswela esikuthi ngesikhiwa ama-words ethnics labanothi kona nxa usebenza angazi umbe lolwazi olwezemgodi but mina ngilalo phakathi emgodini ngale kulezinye izinto okuthiwa ngamaphila amaphila lalota kaqunywa ungaquma iphila lelana umgodi uyadilikela kwesi sikhathi iphila lolalana liyabe lile mali ikhanya lokukhanya sibili ukuthi nansi imali lapha kodwa ngenxa yokuthi yiyo iphila lomgodi awumelanga uliqume lelo phila ngoba ungavele liqume umgodi uyadilikela. So even bona laba abantu abagebhe baze bayaphansi kwesikolo lesi bezama ukulandela imali kuphela ngokuba yibuhwaba asho ukuthi mbeda kona yikulamba ngingakufaka kuhle ngithi kona yibuhwaba ngoba nxa ungahwabanga ubuza abafundi ngale kule sikolo ngingena ngihambe that direction amabhanti phela amanye ngomacambalala amanye abuye esehle siya phansi uyawalandela amabhanti lana imali la iyabi khona khona ngale but ngenxa yobuhwaba umuntu usengena azeyofika phansi kwesikolo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF njalo uyingcwethi kwezokwembiwa kwamatshe aligugu. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphe abaphathi ntambo bakahulumende wakhe labomabhalane babo imivuzo yokusebenza katalala. Njalo osebenze ukwedlula abanye bonke wathola isicoco sakuqala kumphathi ntambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka. Othole isicoco sesibili ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shava. Umabhalane u-Permanent Secretary othole umvuzo wakuqala ngumabhalane wezokulima umnumzana John Basera. Umnangagwa uthe ugatsha olubona ngokwakhiwa kwezabelo ngolunye lwengatsha ezihambela muva ezehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Ukhuthaze izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi zisebenze nzima ukuze zithuthukise ilizwe kanye lempilo kaZulu. Umnangagwa uphinde wasayinisa abaphathintambo bakhe laba labonobhala babo ama-contracts amatsha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni izani izakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle kubavoti ukuze phela izuze. Yikho nje sizathola ke izinto ezifana nalezi izivivinyo azenzile uMnangagwa ezenza sokusele izinyanganyana nje ukuthi kuyokhethwe kusezingxenye zemkhankaso akwenzayo lokho. Uma singabheka ama-minister la amabili okhulunywa ngawo ukuthi ahambe phambili lonyaka ubukhulukezwe buthole izulu elihle abantu balimile imizamo yabo abantu asiyomzamo kahulumeni. Singazike ukuthi okuyikhona akusebenzisayo kulokho yini kodwa phela ukuthi ngabe ukuthi abantu bebencediswa ngugovernment ngabe mhlawumbe siyakuzwa ke lokho ukuthi mhlawumbe usebenzisa lokho.
Ukudaba luka babushaba umphathi ntambo bona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe yena okuzinga lesibili singathi uthethe number 2 umhlawumbe uMongameli Mnangagwa lanxa nje izijeziso zisakhona mhlawumbe ukhangele imizamo ayenzayo eyokuvuselela ubudlelwano mhlawumbe ngoba sibone eZimbabwe linxuswa emhlanganweni weCommonwealth kusikhatshana esedluleyo eNgilandi. Njalo nyakenye sambona njalo uShaba enxuswa emhlanganweni kamongameli Biden ngapha eMelika awenze labakhokheli bamazwe aseAfrika. Kungaba yilokho yini okwenze mhlawumbe wathola leso sicoco sika number 2?
Izimemo iZimbabwe elizitholayo lizithola ngokwentando yalawo mazwe abamemayo. Njalo sikhumbule phela ukuthi iZimbabwe yelinye lamazwe asemhlabeni. Alikho ngaphansi kohlobo oluthile lwengcindezi. UShaba eyi-foreign minister akekho ngaphandle kwabantu abavinjiweyo, ngiyacabanga uhambela wonke lamazwe. So esikubonayo ukuthi amazwe vele awasoze ayekele ukuxhumana nezwe leZimbabwe ngoba lingekho ngaphansi kwama-sanctions. Okungaphansi kwama-sanctions eZimbabwe abantu abathile abasolwa ngokuhlukumeza amalungelo esintu, abahlolwa nge-corruption, zonke lezo zinto. Izwe lona lilodwa vele lizaqhubeka silibona lihlangana namanye amazwe ngoba ubudlelwano phela abona abulimalanga okulimeleyo ngabathile abaphethe iminyango ethile yeZimbabwe ngaphansi kobuholi bezanu-PF. Asingeke lokho ke sithi thina kuyikusebenza gadalala noma okuhle akwenzileyo.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eGwele South Africa. Ivandla leZANU-PF ngomgqibelo lizaphatheka kukhetho lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Kulaba sakhulayo abaningi abafisa ukungena kukhetho lolu. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Isiphithiphithi okwamanje kobulawa yabalandeli beZANU-PF bekhankasela ukhetho lwabo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzamela iCountry Park edale lePharlamende. Akula uncintisana naye kukhetho lwama-primaries. Omunye njalo uzangena kukhetho engaphikiswanga ngumseri kamphathintambo wezokuthengiselana uMnumzana Raj Modi omele iBulawayo South edale lePharlamende. UMnumzana Chinga Dube ilunga ledale leZANU-PF Politburo uchaza kabanzi ngokhetho lolu.
Wonke amahhosi ngaphandle kwekaNcube eCountry Park nelikaModi iBulawayo South yibo abangaphikiswanga.
U-Alderman Jevin Ndlovu ilunga leZANU-PF Central Committee uthi abafisa ungena kukhetho lwama-primaries bakhankasa ngokuthula.
Ngokuthi ngihlelo sebenzweni bona azahamba kuhle and eqinisweni ngethemba ukuthi lakhona ngaphala kuZANU-PF abantu basuke bekhethe nje ukukhetha umuntu, bazakhetha umuntu abamkhangeleyo ukuthi kuzabathuthukisa loko uzathuthukisa isigaba sakoBulawayo. Ngangikhangele iBulawayo kuphela, mina ngiyabe ngikhangele le-region ezeholu, sikhangele ukuthi abantu lawa ngabakithi, ngakhethele ukuthi bakhuluma zimbani, kodwa ngabantu engikhangele ukuthi kumele kube ngabantu abazakhulisa i-region engaselile emuva njengoba vele-region yethu ekhanya isalele emuva esigabeni eziningi.
UNdlovu ukhuthaza abalandeli baleli bandla ukuba bakhethe abantu abazamela uBulawayo ngothando.
Uyakhanya sibili ukuthi sokwaba le ngoku ethile ngezizathu ezithize mhlawumbe ezenza ukuthi iBulawayo ingasibe iBulawayo eliyaziwayo. Ziningi izizathu engizibonayo mina okugoqela khonokho ukuthi sesikhetha abantu abangalathando loBulawayo. Ikanti abantu abangena kuBulawayo ngothando loBulawayo basebenzela iBulawayo belothanda uBulawayo ngoba ukufa kweBulawayo yakuthatha nokufa kwakho.
Ulungile Ncube umlandeli webandla leZANU-PF kobulawayo uthi ukhetho lwangumgqibelo salumphuzele.
Sizakhetha abayasimela kukhetho luka-2023. Thina njengabasekeli bebandla leZANU-PF silethemba ukuthi iparty izasipha ama-candidates a-right siwine silungise uBulawayo wethu.
Abanye abangancinisa kulolu khetho lwama-primaries ebandla elibusayo ngumculo olodumo uSandra Ndebele ofuna ukuba ngukhansila elokitshini lephelandaba. Lo mnumzana Qhubani Moyo ofisa umela sigaba seNsiza North edale lephalamende. Umoyo woko wasebenzayo kukomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Zakhe ngimele Studio 7 igama lami Ezra Chisa Svanda.
Isandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele iZimbabwe Electoral Commission yengeze insuku zokubhalisa abantu abazavota lonyaka ngenxa yemtshina yabo engasebenzi kahle njalo lokusilela komlilo kagetsi lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe nguNkosazana Fadzai Mahere, isikhulumeli sebandla le-Triple C, othi kumele iZEC iqhubekele phambili ngohlelo lwe-mobile voter registration oluqale ngesonto njalo oluzagqitshwa ngeviki ezayo. UNkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Triple C, uyakusekela lokhu.
Thina esikufisayo yikuthi one, iZEC ingezelela amalanga okubhalisa ukuvota. Ikakhulu endaweni lapha okube lenkinga khona abantu abangelenisa ngokuvota besikhangela kwezinye indawo lapha ivota registration iqalise ngabo 4 ntambama kutsho ukuthi leli lilanga eselilahleke ngoba nxa ivota iqalise ukubhalisa abantu ngo-4 kutsho ukuthi babevala ngo-5.
UShiriedenga uthi kuningi abakuncomayo okwenziwa yiZEC.
Okokuqala ukuthi iZEC khona icabange ukuthi ibe le-brief ngoba ibone ukuthi kulabantu abayi 2.2 million abangabhalisanga ukuvota. So i-blast yena lesa sayincoma kakhulu ngoba isizayenelisa ukuthi bonke abantu bebe lethuba nalo ukuvota.
Lanxa abeZEC bethule umbiko kunsukwana yesanda kwedlula belandisa ngezinye zenkinga abahlangana lazo okufana nalezo ezivezwe ngabe-Triple C, abakatsho lutho ngodaba lokuthi bazokwengeza kumbe hatshi insuku zokuqhuba umsebenzi wabo. Umsekeli womgcinisihlalo kukhomishini yeZEC, uKhomishina Rodney Simukayikiwa, uthi kulilungelo labo abe-Triple C ukutsho umbono wabo kunhlelo eziqhutshwayo elizweni. Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi okucelwa libandla le-Triple C.
iZANU-PF isibambile engathi ngamakhokheli bezomdabu, izinduna, amasebhuku, ibambe konke nabalisa, ibasebenzisa ukwenza into zayo. Abalisa labo ayisikho ukuthi bayakuthanda kumbe inkokhelo zomdabu ziyakuthanda lokho, kodwa kungenxa yokuthi iZANU-PF yebusayo isesaba ukulahlekelwa imisebenzi yabo nokulinyaza ukuhlukuluzwa emakhaya.
Umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu uyakusekela lokhu.
Kukiyo yona njengabantu abazithi bayi-opposition ukuthi bengenzani ba-adapte njengexoxo elisemanzini ukuthi bagcine bethola into eyabayifunayo ngoba kube lokhu beqhala each and every election ekusiqedela isikhathi.
Okubandla leZANU-PF umnumzana Taurai Kandishaya uthi ukwenza kwabe-Triple C ngokwabantu asebehlulekile. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi eziyisithupha asebebhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba abacelwe inhlanganiso ye-United Nations ukuba baphenye okwenziwa ngele-Russia kwele-Ukraine baveze ukuba ele-Russia libulala abantu mahlayana, lithumba abantwana njalo lenza okuningi okungekho emthethweni. I-Independent International Commission of Inquiry on Ukraine iveze ukuba ibutho lakwele-Russia libhidliza izakhiwo zikaZulu njalo lithwalise nzima abantu bakwele-Ukraine. Isikhathi sokhetho sesiseduzane kuba le mikhuba eqhutshwa ngabaningi abaphatheka kwezombusazwe ekupha uZulu izipho ezithiyeneyo ezigoqela imali. Lokhu kukhanya kuqhubekela phambili lonyaka ngoba kulamavidiyo abonakala enkundleni zokuxhumana lapho abanye abakhankasela ukukhethwa abapha abantu ngeziqinti lezo imali, inkukhu lokunye. Kuyonale iviki umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphe induna izimota emhlanganweni wobuqhutshwa kobulawayo. Kuqondile na lokhu ukuxoxa kabanzi ngalolu daba iStudio 7 iqhube ingxoxo lo mnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo iCoalition for Market and Liberal Solutions, lo mnumzana Munashe Mthutsa, ilunga lebandla leZANU-PF. Ungwenya usungula lingxoxo.
ukukhankasa kwamavoti nje kumbe ukukhankasela ubukhansela kumbe ubumember of parliament kumbe ukukhankasa emthethweni umthetho kawuvumi ukuthi lingake liyivotele kumbe lingake libhalise ukuvota lizalinika lokhu lalokhu. Lokho nje kuphuma ngenxaso kuyi-program ethithi khona yi-election manifesto ezithembiso ezikhulunywa kurali ukuthi lingake liyivotele lizalinikeza lokhu lalokhu 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 kuthiwa yi-vote buying. Akukho emthethweni, kuvame nje kuyenzakala nje abaqonda amaningi abuyisayo nabaphikisayo nje ekwembalwa ethi kodwa akuvunyelwa kuyephulumkhetho.
Kodwa sikubona kusenzakala, kungani kuyekelelwa?
Kuyenzakala ngoba iqembu elifanele likhangelisise usompembe womkhankaso yekhetho yiZac uJustice Phithiba Tsigumba lo uToilet Layigwana umsebenzi wabo njengabosompembe wokukhetho ngokuthi bengakeleze umbiko wokuthi umuntu okhankasa ethembisa abantu kuzithi zabanika ukudla kumbe uyabanika imali uyababhadaleli ukuthi baye ngaphi bayevota. Umuntu onjalo emthethweni iwadi yakhe le-constituency yakhe kuzavele akhantile a-expense angabi lelinga angabi lilinga le-constituency yakhona. I-vote buying licala nxa kusekela kusenziwa kutho ukuthi iZac yehluleka umsebenzi wayo opresident nxa sekuyisikhathi sekukhankasa likama-fertilizer belinye ukudla belikamatalekita izinduna zinye izimota. Lobo yibugebenga esibuthoyo ebukhankaseni ezimbabwe akuvunyelwa akufanelanga kwenzakala dade.
Nanko Mthwisa, inyoka isiphoselwe kuwe, uthini ngakho wena?
Okokuqala ngifuna thina ukuqinisile uba ngamasongeni nanxa sithi umthetho welizwe especially ichazele i-electoral act ayivumeli ukuthi umuntu anike kumbe athenge ivoti anike abantu izinto kuyingqondo yokuthi ufuna ukuthi avotelwe kumbeni ukuthi abantu bashintshe indlela abayenza ngayo ukukhetha kumbe indlela abazakhetha ngayo umuntu abamfunayo ukuthi akame. Lokhu kuyavumakala kunjalo nje kukhona nasemthethweni kuusawufake emthethweni kezelizwe. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi kusuka kube le-thin line between ukuthenga ivoti nokunceda abantu ngendlela ekumele incediswe abantu. Ngenxa yokuthi mina ngiyimpisa ngisuka eyikhetha ngilabantu abadinga ukuncediswa kwezinye indawo ekumele ngibancedise zona. Akufanele ngibancedise ngenxa yokuthi ngisekhankaseni yini ngombuzo wokuqala. Okwesibili yizani i-P F eyiyo ebusayo ibandla elizombusazi kodwa njalo siyithi esavimba i-government ngo-2018 ngemva kokuthi abantu basikhethile ukuthi sibumbe i-government silide. Yikho-ke nxa kuyukuthi i-government isithiyenza imisebenzi lama-programu nama-policies ahlanganisela ukunika abantu i-fertilizer, ahlanganisela ukunika abantu izinto ezokulima, ahlanganisela ukuncedisa abantu, asingeke sasokuthe ngamavoti ngoba ngukhulumende lo osebenza imisebenzi leyo. Silapha thina koBulawayo isikhanti lethu under i-opposition or iparty i-CCC kumbe i-LDC. Nxa amakhansila lawa engabuya enketha kumbe inkulumane besenza abakwenzayo ngifaka amabhawuza ngqongela amanzi, belisa ama-pothole ngqongela ama-pothole, asingeke sasile kuthe ngamavoti ngoba ngumsebenzi wawo okumele bayenze abawukhethelwayo ukuthi ngiyimlanga between ukuthenga ivoti nokwenza umsebenzi sinxa uphakathi kwephathi kumbe nxa usivele ukwi-government kumbe usivele ukwi-council. I-thin line yangikhona it has to be separated with very good eyes.
Uyamuzwa yini Ngwenya uthi yena uMthwisa hayi akulanto embi ngokuncedisa abantu, uthini wena ngapho?
Uyabona dade, mina nxa ngikhona ku-constitutional commission zombili zonke sakhuluma ngakho. Nxa vele kungaba le-proclamation ukuthi sekuyisikhathi sekhe umuntu uyachafisa kulezinto ezingafananga zenzakali nxa sokuyisikhathi ekhetho. Imithetho yakhona ikhona, kuthiwa khona engxenye 200 meters ingagqokila lokhu lalokhu nxali abantu senisiya kuvota bengagqoka ama-uniform 200 meters bengakakhulule ngakho.
Tisaphose lakho lokugcina uphendule lokho iphuzo elikhitshwe nguNgwenya.
Engingakusho ukuthi ya kunjalo ngiyamzwisisa ukuthi enivela ngakho. Umthetho ngumthetho njalo uhulumende ngohulumende asizosinxa ngenxa yokuthi sokuzaba le-election ebuyayo kumbele i-president ene i-date ethi thina eminye imisebenzi kahulumende asiyifakeli siyimise akusebenzi lokho ayisikho thina sayo. Lazi okumele ukuthi kunanzelele njalo ukuthi ithi like ukuvotela ukungena ephalamenti umsebenzi kaphalamentariyeni ukuyelungisa imithetho. Kodwa iZimbabwe sisakujintsha lokho akwenza sakwangani uphalamentariyeni umsebenzi wakhona ukwenza ama-developmental program lanilazi. Yinto esikumele siyijayele ikhona yena. So ngokusekhethweni abantu sebekhetha umuntu ozakwanisa ukubancedisa on their day to day living whether uzafaka i-bridge ezizayenzani. So ngingabonakala sengikuyenza ngizama ukutshengisa abantu ukuthi ngiyakwanisa phela ukwenza lokhu ngiyakuthokozela ngivotela.
Umnumzana Munashe Mthutsa lilunga lebandla lezano PF obexoxisana lomnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi omkhulu wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions, COMALISA.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sicelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders selikhuphe uluhlu lwabadlali abazalidlalela lonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders namhla lithule uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili nanhlanu 25 abazalimela kumidlalo yalonyaka osigaba seCasulaga Premier Soccer League. Lokhu kuza phambilini kokuqala kwemidlalo yeligi yalonyaka, yona ezaqala kuyona le impela viki yezayo. Njalo iqembu leBhosa lizadlala leZPC Caribe ngasemagumeni. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uAntonio Torres uthi kuqakathekile ukuba abalandeli baleli qembu basekele abadlali labo.
Sithanda ukumema abalandeli beqembu ukuthi babuye benze inkundla eBaba Fields, kube ngani usegehlena kumaqembu esidlala lawo. Kumele babuye ngobuningi babo ngoba kwisifiso sethu ukuthi lathi sibenze eziqhaje neqembu lethu. Usicelo sethu ke ukuthi babuye bezosifukela ngoba siyabadinga ngempela.
Iningi labadlali abakuluhlu lolo lwabadlali abangamashumi amabili lanhlanu ngabadlali abadlalela iqembu leHighlanders nyakinye. Kulabahlanu kuphela abatsha, laba ngababalisa uCalvin Chigonero ovele kuqembu leTalent Vision, uMarvelous Chikumira obedlalela iqembu leTel 1, uBrighton Maniri obedlala elizweni leSouth Africa, kanye labakade bekuqembu leBulawayo City nyakinye, uElshama Farasi loMelika Yancube, ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibanda laye ukhuthaze abalandeli ukuba basekele iqembu mihla yonke. UPeter Mudua umsekeli kaSibanda uthi kuqakathekile ukuthola usekelo oluvela kubalandeli beqembu. Abanye abadlali abakuluhlu olwethule namhlanje iqembu leHighlanders ngababalisa uNozinti, uAriel Sibanda, uRafael Pitisi kanye loReward Muza, imvimbi kuloMuduwa, uEndumbeba, uAndrew Thandi, uAshweth Faira, uMbongeni Ndlovu, uGodfrey Makaruse kanye loKilian Nyathi. Abadlali baphakathi kwenkundla kuloRaman Kutanzira, uDarlington Munkuli, uPrince Ndlovu, uMakinon kanye loMason Mushore, uRay Lunga kanye loDivine Mindirira. Abagadli kuloStanley Ngala, uLinus Chikuwa kanye loWashington Nyavaya. Yimele SBS 7 koBulawayo, uJoseph Njanji.
Live talk namhla sixoxa ngokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission esungule uhlelo lwe-mobile voters registration ngesonto edluleyo. Ngakahlukane izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abantwana abayisithupha abakugrade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini eGlobe and Phoenix Primary School eKwekwe. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labomabhalane babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi owenu uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.